So nxa sithi sina go for the best ke sikhangelele kakhulu ke ukuthi abantu bazivuse ngezigaba. Nxa abantu bezivusa ngezigaba balakho ukuvikela umnotho wabo ezigabeni zabo. Balakho ukuvikela ke imkhonomo wabo ezigabeni zabo. Balakho ke ukuvikela ke lezo ezenjiwayo ama minerals ezigabeni zabo. Balakho ukuvikela ke konke okukhona ezigabeni zabo ukuthi kubathuthukise baye phambili.
Selilabo yini labo abantu njalo lilethemba lokuthi bakhona bazancintisa?
Abantu bavele bekhona esikukhangeleleyo ke sikhangele ukuthi umuntu esimkhangeleleyo kabe ngumuntu olohlonzi, kabe ngumuntu owaziwa ngabantu, kabe ngumuntu ke ozehlisayo ebantwini, abe ngumuntu njalo othandwa ngabantu. Abe ngumuntu olalelayo abantu nezinto esiloku sazikhangelisa sazicinyulisa ngoba abanengi asebetshengisile ukuthi bazimisele ukuthi bamele ibandla kodwa okwakathesi sikhangelisa ukuthi ke ukwenzela ukuthi sithole abantu abazakwenelisa ukuchasisa ugwalo lwethu lele sikhuluma ngalo imanifesto ihambelane la kulokhu okusesekeleni sombuso weZimbabwe beneliseke ukuthi nxa besima edale kumbe besima emakhansilini ubebesima ku-provincial council babe lakhe ke ukuqathanisa bakhangele ukuthi ke lezo zinqumo ke ziyangena zingena ngokunjalo zilandela isisekelo sombuso welizwe.
Ukukhetho lolo lokudinga abazancintisa ama-primary elections lizalwenza nini? Siyabona kuyalwisana kwamanye amabandla. Bathini abantu kathesi? Kuyini eselikuqoqa?
Sesifunde ke ku-experience esibelayo ku-MDC kusukela ngo-2000. Ukuthi nxa kufika sona isikhathi sonke abantu bayalwisana esesikukhangeleleke ukuthi abantu abasezindaweni ezidlemeyo sifuna baqale bona babe yibo abalwisanayo bavumelane bakhulumisane ukwenzela ukuthi nxa sesisiyafika njengebandla sibe le ndawo ezilithwani ke eziyabe sezidinga ukuthi kube lokuncintisana kwama-primary but ke indawo eziningi abantu bayabe sebevele sebedimelene ukuthi hhayi thina besikhangelele unakazibani kumbe usekazibani ukuthi abe nguye osimelayo. Lokho kuzakwenza ukuthi sehlise ukuthi abantu bacine bejikizelana njengesikubona kusenziwa kwamanye amaphathi. Sikhangele ukuthi ukulwisana lokho kube nganeno ngoba abantu bona babe sebekhulumisene. Esikubalekelayo ukuthi sina besisondele kakhulu thina njengenkokheli zebandla. Mhlawumbe ufike endaweni ngingumkhokheli webandla bese ngikhanya ngikhuluma le candidate ngoba sivele siyazana phela phambilini. Abanye bese becabanga ukuthi hayi lokuthi ukuthi njengokade kukhuluma le nkokheli yebandla kusho ukuthi nguye asebefuna ukumfeva. Kusuka-ke bese kudala ukuthi abantu bese bexabana khonoko. So sikuchiye-ke ebantwini ukuthi baqale bakucumulule bathi nxa sebehlulekile lapho abehluleke khona yikho singenela khona ibandla. Engingakutsho yukuthi hhayi endaweni eziningi sibili kulokusana kulokuzwanana zisesenlutshwani ke indawo okungakabi lokuzwisisana khona esibone ngani sizagcina sesiya kuma-primary.
Kuyini elikubona ezigabeni? Libone ngani lizaba labantu abaningi abalivotela?
Uyabona-ke singakhangela kakhulu ukuthi abantu baningi kumbe kakabakho baningi kusuka kube lo khophe oluthile. Kulabanye abantu bevela kwamanye ama-political party bebuya enhlanganisweni yona leyo okuyabe kubizwe khona umhlangano. Ngoba ungakhangela-ke abantu abaningi ababuya mhlawumbe emhlanganweni yamapolitiki kabafiki kumbe yona i-1 million. Kodwa abantu abavotayo ngaso sonke isikhathi bayafika kumbe sithi kubo-3 million. So ngezinye indlela kuyabe kunabanye abantu ababekhona ebengazi emhlanganweni kodwa abakhangele ukuthi laba esibavotelayo bona basiphatheleni. Ubuningi babantu kayisiko ukuthi okutshengisa ukuthi iparty yawina. Ngingakunika umzekelo ukuthi ngo-2013 akula bandla eselike laba labantu abaningi njengabantu aba-adreswa ngubaba uTsvangirai engakathi e-White City lendaweni okuthiwa kuse-Freedom Square e-Harare. Angangingaza-ke ngibone kumbe kanzake ngibone kumbe angikhona ukuthi ngizababona futhi abantu engababona bebaningi bengakani. Kodwa sikakufica ukuthi hhayi impumela yekhetho ayiphumanga kuhle lanxa abantu ababesiza emhlanganweni yethu impela. Nxa singakhankasa ngokuyathengisa abantu lolu gwalo esivela kulwenza kuzaba lula-ke ukuthi abantu bakhethe into abayaziyo ukuthi izabanceda njani ingakusasa yabo.
Kodwa bamamukela njani umkhokheli webandla lenu uNkosazana Thokozani Khupha kuzo zonke izigaba zelizwe leMashonaland langaphi?
Sasithethina-ke lolu gwalo luzalontshwa koBulawayo asisoze sidinge abantu abavela kwamanye amaprovinsi. Kodwa ngibone sengisethuka njengochalimani weparty sengibona ukuthi bekungela province ekade ingalethanga abantu bezivuyela ngezabo izimali kungalungiswanga imali yiparty. Khona kuyana kodwa kutshengisa ukuthi uyamukelwa ke izigaba zonke zelizwe.